Kwenye sivono kuti kube nomonakala kakhulu wenzakeleyo sasesifanele ukuthi bakhona abanye abenhlanganiso ethiwa i-medical mission abazama ukuthi betholeke uncedo becele ebantwini ukuthi bebe loncedo lokuthi bangahambisa kulabo abalahlekele zimpahla lakho konke sasesithi thina njenge-center for innovation and technology singenelisa ukuthi sibancedise sicele abantu bakobulawayo lezindawo eziseduze ukuthi abalakho lesifiso sokuthi bangadoneka belethe-ke into zabo kithi thina sesizahlulisa laphambili-ke kuyefika kulabo abafuna uncedo.
Kodwa sikhuluma nje abantu bayaletha yini okokunceda?
Yes, sesitholile ama-phone calls abantu bebuza ukuthi bangachiya ngapha ama-donations ngisanda kuthatha izigqoko lokunye okuningi-ningi makuma-students e-NUST abathe bona lapho bafuna ukuphatheka. So kusasa I think ngizaba 1 or 2 ama-pickups lapho ngizabe ngidobha khona izinto abantu abafisa ukuthi bezidonete.
Abantu bobulawayo bazwisisa okwenzakalayo, sibona ukuthi kulezo sigaba kukho okuningi okwenzakalayo eMathebeleni.
I think abantu bayazwisisa into kadisenyezini le endaweni eziningi abantu bakhuluma ngakho ku-WhatsApp. So abantu bayakwazi ukuthi kuhambe njani-ke, bakhona abanye abahambe besifiso, bakhona abanye abangabe sifa but bengelakho okuthi bemile. Ngengikhayela i-weather report okokugcina lapha just a few minutes ago bebesithi izulu leli lingafika kubo Mashonaland East lasemaswingo. Ngingazi ukuthi lingafika yini lapha but ngiyakhayela i-weather report yebulawayo le Mat South bekungani nje soze kube lohlupho singazi njalo ngoba akula muntu oyi-control le ngomumo womkhadi uyatshintsha anytime.